siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga lamhla sixoxa lo nkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini eyobulawayo Vendors and Traders Association.
Ngiyabonga zishonanjani mahlabezulu ngisithi umnyaka omusha kade singakakhulumisani ngawo 2021 sinanzelela futhi njalo ukuthi yeyi unyaka omusha lo osuthe wangena lezi zigaba zawo ezema-lockdown.
Kuthi makuphuma i-press statement ka-VP njalo engu-Minister of Health i-BVTA ihlangene namanye ama-association inozitshiya labo-VSET labo-Wabas labo-cross border sihlale phansi sakhupha i-press statement sicela uhulumende ukuthi yebo siyaku-understand ukuthi kumele kube le-lockdown njalo ngomkhuhlane uyamemetheka, but besicela ukuthi ngasihlalele phansi saba le-common ground saba le-round table ukuthi sihlale phansi ulisitshele ukuthi right mabhida njengoba nosokusuka lento endle besicabanga ukuthi lina mzamo bani lama-members enu ukuthi lavikele endlaleni enje ngoba really yindlala le abantu shuwa bazabulawa zindlala ezindlini okudlula yona i-COVID le ngoba sabe sisendlini asithelelani sizivalele kodwa sizozivalela sise ngendlala. So sizamile ke ukubhala i-press statement yethu sibhalela yena umongameli u-vice president njalo engu-Minister of Health ukuthi sicela ukuthi sihlangane laye sicela ukubonisana laye simbonise konke esakuzamayo silungisisile izindawo zethu sambe salungisa le-toilet sihlanganelane le-city council ukuthi i-toilet leyi sihlanganelane lehlanganiso okuthiwa i-world savuselela i-toilet ka-five street ukuthi ivenda lonke lungumama likwanise ukungena e-toilet lizincede siphile-ke sadonetha saze sadonetha lependa okuthi kudweshe amabhezi abantu behlaliswe ngokusemthethweni abantu bephiwe amalayisensi abantu bekwanise ukusebenza kuhle kungela busela kungela bugwelegwele kungela budizana kungela kuthi mina nzayenza ngenkanombe nothini silandela konke okwamanje sesikule ama-bylaws aphumileyo aka-council aka-2020 bese sizama ukuthi nxa sivula ngo-January sihambe word by word sibatshenisa ama-bylaws sibatshenisa nemithetho yangona sibatshenisa lokuthi kufuze beyenze silungiselele ukuthi njengoba sekungu-January bethathe be-renew ama-license yabo behlale phansi bethengiswe.
Manje abesifazana baphila njani ngalesi sikhathi ikakhulu bona labo abathengisayo?
Bakhangela izimuli yibo abadubekileyo yibo abakhangeleyo yibo abakuselelayo. So akula msebenzi eZimbabwe akula amanye amathuba esingathola okuthi sibuyele emsebenzini amathuba yona lawo okuthi siziselele abantu abethu sibone ukuthi khona lokho esikuthengisileyo siyathola sivuke khathesi nxa sinazelela abantu bese begijimisa ukuthi kade sizilezi kulufizi sezivula izikolo abantu bese begcina izimali zokuthi bebhatale izikulufizi behambe esikolo abantwana but sokube le-lockdown le yonke into isifadalele njalo sinazelela futhi lokuthi omama ba-abuse emabhoda khona ngale kunzima bebe sezama ukuthi wodi ngihambe ngiyoselela abantwana laba abahodayo bethengisa bebaphathe kwimpahla babathaje imali eziningi kakhulu abanye ade belokhu bethengisa amavrandini kodwa de sizama ngamandla ethu ukuthi sibabone ukuthi siyabafaka bathola ini ama-license. So i-city council yethu yiyo eyinye kade slater down ngoba ingenelisi ingela ama-resources akwanileyo yikho okunye ade sifuna sesiyenzani sesichipha ini ayiremember kwelinye ilanga sibili itenda silayo kumele beyidwele i-city council yayitheka ilafuel sazinikela thina ukuthi hhayi kungcono siyidingeleyo fuel ukuthi kwedijelwe abantu behlale phansi lani liyakubona hhayi besizama siyazama lakatsho sasekalahle ithemba uhulumende ngowethu ilizwenye lethu vela kula ndawo lapho esingakhona noma zingaze sikhrosa amabhoda ngemifula yona leyo limpopho zingachapha siyaphenduka futhi home is best so sisebenza silapha ekhaya ezimbabwe.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association. Asibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lilami osithandekile mhlanga ngikho lapha eWashington DC.